inkulungwane lenkulungwane zezakhamizi zakoBulawayo ezilezi kwelete zemithelo yamanzi lezinye indleko sezivalelwe ukuthola lawo manzi ngumunisipala njengendlela yokuzibamba ngamandla ukuthi zibhadale isikwelete sikakhansili esesifika izigidi phose ezingamakhulu amabili zamadola i-$183 million. Phakathi kwaleyo mali uhulumende yena ukweleta ikhansili inkulungwane ezingamashumi ayisificaminwembili amadola. Unkosikazi Sikhangele Joe, umabhalane wekhansili yedolobho lakoBulawayo, uchasisa kabanzi ngohlelo lwabo lokuvalela izakhamizi amanzi.
Ekhathesi phakathi komuzi ikhansili ihamba ithonisa izikwelete and imethodi esisebenzisayo khathesi ukuvala amanzi kulabo abanezikwelete zamanzi. Kungakho siyakhuthaza abantu ukuthi bangaze bangene kuvalelweni amanzi kabazame ukuzobhadala izikwelete zabo. Njalo okunye esikukhuthazayo ukuthi sicela ukuthi bakithi lingaze labhadala kubantu labo abazovala ngoba leyo mali yabe ingasoze ifike ekhansili. Imali ekhansili ibhadalwa emahofisini ibe le-receipt. Lingaphi abantu sizwa kuthiwa kulezi ndawo lapho abanye abantu abakhipha imali zabo besipha labo abazovala ukwenzela ukuthi bathiye bengavalanga.
Umanjinela wekhansili yedolobho lakoBulawayo uSimela Dube uchasisa isimo samanzi emadamu akoBulawayo.
Isimo samanzi asikatshintshi kangako. Siyabona izulu belisina in the last few days but asikathola ama-inflows ayangaphi. Still less than a million of inflows in the last 3-4 days which is just about 5 days. Ongaba yi-5 days isupply yamanzi. Uaphancema utholile mbijana ube ku 2.5% useku 4%. Unyankuni layo beku 51% useku 52%. Mzingwane layo uthole kancane ube ku 3.8% layo seku 4%. So we are hoping ukuthi izulu lizaqhubeka isina.
Isakhamuzi selokitshi leMakhokhoba uMnumzana Nisbet Sibanda uthi uvalelwe amanzi ngoba elesikwelete samakhulu amane amadola.
Amanzi avalwa ngeke ukubhadala, kathesi ngikhuluma sewavaliwe. Hayi izindlu eziningi azila manzi. Mina nganginesikwelete se-480 ababuya bazovala. Nathi ngela manzi endlini sesibuya sithatha esibhoraneni la. Kuba nzima ngakukuthi isibhorane siyabe sifile. But njengakathesi akuraiti asifanga babuye bazosilungisa. Kungono nje siyabuya sithatha khona sesize sizimali ukuthi siyobhadala babuye besosifunile.
Esinye isakhamuzi seMakhokhoba unkosikazi Mebhonyoni uthi isikwelete samanzi alaso yenelisi ukusibhadala, ngakho-ke usephila ngokukha amanzi esibholaneni esingumango.
Into yobesihlangayela lunye ngalezulwa linanga kathesi sihlezi lapha amanzi ngamanzi abe ngamanzi ukuthi siyaphiwa nje siyasiyana kwesikhathi siyaphiwa 2 days abe ngekho 2 days khona. Nidu bese ngibhekana nalo kakhulu lapha ukuthi ngivalelwe amanzi. Amanzi ngithatha esibhoraneni kungumango ukuthi futhi ukuthi ngifika khona. Imali yakhona ukuthi ngale ngikhunywa ukuthi ngiyibhadale ingani iyangikhama. Ngizayikwanisa nzawuphunga ukwenza njalo uNkulunkulu ngizaqhuba uzakwazi ukwenza kwakhe niJehova.
Ikhansili yedolobho lakoBulawayo ikhuthaze labo abalezivumelwano zokubhadala isikwelete kancane kancane ukuba baze bazokhuphula isilinganiso semali abayihlawulayo. Udaba lokusilela kwamanzi edolobheni lakoBulawayo seluleminyaka kuludaba egudwini osokubangele ukuba uhulumende athathe inyathela. Ngeviki edluleyo ekhuluma emhlanganweni labenhlanganiso ezizimeleyo esigodleni sakhe ese-State House koBulawayo, uMongameli Emmerson Ntambutso Mnangagwa utshele abantu ukuba ukwakhiwa kwedamu leGwayi Shangani sekumqoka kibo ukuze udubo lokusilela kwamanzi okubhekane labantu emaNdebeleni luphele. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo. Ngingu-Anastasia Ndlovu.